atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthokazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngomgqibelo mhla ka 5 kuNkwenkwezi 2018 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kuza khangelwa bonke laba bazama ukuthi balethe ukuxokozela okuphambanisa uhlelo lwethu, bazabotshwa, bazagwetshwa nxa kuphela amacala.
Ibandla lezanu-PF lithi lizaphinda njalo ukhetho lwama-primaries olwenziwe eHarare, Mashonaland West leCentral kulandela imbiko yokuqilibezela lodlakela.
Lisa baba Jesus!
Jesus!
Ukula!
Jesus!
Izeto!
Ukula!
Ukawona! Uchilicha wabata chinosala dawa unikuoma. Uraije!
Umkhokheli we MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ube lo mhlangano echegudu lamhlanje lapho akhudaze khona uZulu ukuthi avote ngobunengi kukhitshwe ibandla leZANU-PF embusweni. Ikomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission sikhuthaze uZulu ukuthi ayehlola amabizo akhe ukuthi akhona na kuluhlu lwe-voters roll. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale leZANU-PF Politburo namuhla linqume ukuthi leli bandla kumele liqhubeka kutsha ukhetho lwalo lokudinga abazancintisa kukhetho lwelizwe endaweni ezilithumi kulandela imbiko yokuqilibezela lodlakela olwabakhona kuma-primaries aleli bandla. Kubika uMavis Gama.
Ekhuluma lentatheli zindaba eHarare ngemva komhlangano we-Politburo, uMabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zeZANU-PF umnumzana Obed Mpofu uthe ukhetho lolu luzaphindwa ezigabeni ezibalisa iMashonaland West, iMashonaland Central kanye leHarare. Umpofu ulandise izizathu ezenze baphumela lesi sinqumo.
Kuza khangelwa bonke laba bazama ukuthi balethe ukuxokozela okuphambanisa uhlelo lwethu, bazabotshwa, bazagwetshwa nxa kuphela amacala. Njalo laba sebenze njalo soze bavunyelwe ukuthi bame kula ama-elections la esaba lama rerun lokho kuthiwa siphinde ama-elections, bazakwaliswa, kuvunyelwe laba abahlonipha inhlelo zeparty. Njalo kula abantu abaningi ama-candidates kade buyile ukuthi bafuni ukuthi bangene kuhlelo lwama-primaries bedlula over 10,000. Nangazi 10,000 esintu yingaki, but kuyatshengisela ukuthi azake sibe lesifiso esingaka kubandla lokho saqalisa ama-elections ethu.
Ama-primaries ebandla leZANU-PF aqhutshwe kule ngxabangxoza enkulu egoqela udlakela, ukwethuselana lokuqilibezela. Ziningi ingqungquthela zaleli bandla ezinqotshiweyo njalo ezikhononayo zisithi kazamukeli impumela ngoba ziqiliwe. Omunye wazo ngumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa, umnumzana Chris Mchangwa, yena onqotshwe eNorton kucatshangelwa ukuthi ukhetho lweNorton lolu lulakho ukwenziwa kakutsha. Ihlangana iPolitburo yeZANU-PF lamhla bekulabasekeli baleli bandla abavelele kuzigaba ezibalisa iMashonaland West, iMashonaland East, leMashonaland Central abekade betshengisela phandle kwesigodlo seZANU-PF bethwele amabhakane alemibiko etshiyeneyo echothoza indlela lolukhetho oluqhutshwe ngayo. Omunye wabo ngunkosikazi Silindeni Chishefu oze kulokhu kutshengisela evelela eMashonaland West.
Silapha ngehlangano wethu weZANU-PF, abantu bonke laba kabavotanga, amabiso abo bonke aswele emashithi. Nxa kwakuthiwa umuntu ebizwa ukuthi angene endlini evote, uyabe lokho esweleka ibizo lakhe liyabe lingekho. Sazi ukuthi amabizo wona lawa wonke ayanga ahambe ngaphi.
Unkosikazi Josefu uthi ufisa luphindwe hathi endaweni ezilichumi kuphela lolukhetho kodwa endaweni zonke zelizwe. Lanxa ziziningi iziphatha amandla zezanu PF ezinqotshiweyo ezithi ukhetho belungakhululekanga ngakho kumele lwenziwe kakutsha, uMongameli Mnangagwa uthi akusoze kwenzeke lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa namuhla ube lomhlangano eChegudu lapho akhuthaze khona uZulu ukuthi ayevota ngobunengi kukhitshwe ibandla leZanu PF embusweni. UChamisa uthe uhulumende weZanu PF uyaziwa ngokuqilibezela kukhetho khona athi uZulu kamelanga akuvumele lonyaka.
Corruption, hombe munyika corruption yekubira sarudzo dzenyika. Nekuti tinotangira kumusoro hovenora kubva kumusoro zora kumuswe. Saka tinoda kukanika munyika muno kuti nyika ipambe kugadzirisa nyaya yecorruption.
UMnumzana Nelson Chamisa ekhuluma ke lapho sithi yena udaba lokungethembeki ikakhulu ekuqhubeni ukhetho ludaba olumele lulungisiswe. Ulubhekise-ke kwelengilandi kuliviki uChamisa lapho azahlangana khona lezicukuthwana zakulelo lizwe kanye labo somabhizimusi. Umkhokheli webandla leNational People's Party uNkosikazi Joyce Mujuru yena namhla usungule umkhankaso wakhe okudinga usekelo kwabasakhulayo olesihloko esithi hashtag Joyce is my choice, kubika uGibson Bebe.
La ngamalunga ebandla likaNkosikazi Joyce Mujuru athe gwaqa epulazini lakhe eBorodeo eHarare namhlanje lapho asungule khona umkhankaso wokuhuga abasakhulayo ukuthi bamvotele. Ekhuluma kulomkhosi uMjuru uthe ibandla lakhe lalisoze lafa lakhangelela phansi abasakhulayo ngoba beyikusasa yelizwe. Ukhuthaze abasakhulayo bakhe laba ukuthi babe lembeko njalo bakhankase ukhetho ngokuthula hashi ukuphatheka kudlakela. Uncome kakhulu umkhankaso we hashtag Joyce is my choice law esithi uzafinyelela abantu abanengi njengoba usebenzisa indlela zakulezi nsuku zokuhambisa imibiko. Sixoxe lomsekeli waleli bandla oyisikhulumeli sabasha eMathebeleni North uMnumzana Lawrence Ndlovu.
Hayi, thina uMama Mjuru siyamthakazelela especially kithi ehlandleni lethele eMathebeleni South, and lokho akwenzileyo kuhle kakhulu and kutshengisa ukuthi hani khathesi ngesikhathi lesi esiyakiso lezani hayi lathi ngale eMathebeleni South vele silaye njengoba ichilo uchairman wethu lapho ukuthi vele siyabe silokhu esilaye and asimchi njengathi thina abantu abasha so vele simchi lokho akwenzileyo ukuthi umuntu onganani onganani ejiki akusi priority kithi, but into eqhakathile ukuthi na ukuthi umuntu lwana esimkhethayo thina umuntu ongakwazi ukuthi njani amele thina azwisise as far as I'm concerned umama wethu uyasizwisisa thina izikhalazo.
Omunye njalo osakhulayo obona ngokuqhutsha kokhetho uKhulani Ndlovu uthe bazimisele ukubona uNkosikazi Joyce Mujuru enqoba ngoba nguye olezifiso zabo enhlizweni.
Mina njengama-youth asikhangeleli e-ejini i-age ayitsho lutho, thina sikhangele iquality ye-leadership ekhona. Thina sibona umama enguye umuntu ongakwanisa ukuthi kube nguye ongakhokhela ilizwe, asikhangelanga i-age ngoba i-age singakhangela even ama-president amaningi ma singakhangela even ngakithi kuba makhelwane kethu uPresident ube ngumuntu omncane kodwa singakhangela izinto ezenziwe ngu-President Kabila azitshengisa ukubana abantu abancane basesingabakhokhela.
Amazwi kaNdlovu agcizelwe ngosakhulayo uRobert Melasi.
Into engiyibona eqhakathekile ukuthi thina ngale zwela eMathebeleleni siyambona sibili kakhulu entweni eziningi. Ilizwe nthemba liyakhala especially umhlubulo weMathebeleleni nge-decentralization. They think and it also seems as if everything is centralized now. So if you have a leader okwanisa ukuthi abuye achone ebantwini, achone laba nabantu, I understand. I'm talking of someone who goes as far as Binga. I'm talking about someone who goes as far as Binga, a sense of a project, and then a irrigation. At a time when she was vice president. And even recently she has been there. And Usebuye, I think very, I'm talking of more than 17 times.
Umhlangano lo uhlanganisele abasha abavela kuziqindi zonke zelizwe, amanye amabandla ezombusazwe alemkhankaso efana nayo izanu PF esebenzisa uphawu lokuthi ED is my vote, iMDCT yona ithi Chamisa chete chete kumbe generational consensus. Ngimele 27 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Yebo 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 pm kusiya ku-5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngokukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho isikhuthaze uZulu ukuthi ayehlola amabizo akhe kuluhlu lwabantu ababhalisele ukuvota ukuze babe leqiniso lokuthi akhona njalo alotshwe ngendlela eqondileyo. Ithi abalamabizo angalotshwanga kuhle kabasoze bavunyelwe ukuvota. Kubika uBathabile Masuku.
Usikomichi weZimbabwe Electoral Commission iZeki Nkosikazi Sibongile Ndlovu uthi abantu kumele bayehlola amabizo abo ukuthi alotshwe kakuhle na ekuvulweni koluhlu lwe-voters roll mhlaka 19 kulinyanga kusiya kumhlaka 29. UmaNdlovu uthi lokhu kuqakathekile ngoba abantu abalamabizo aphanjanisiweyo ikakhulu izipele kabasoze bavunyelwe ukuvota kukhetho oluzayo. Ubekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe kobulawayo ohlanganise amakomishini kahulumende achiyeneyo kanye lenhlanganiso zamalungelo oluntu izolo. Ebuzwa ukuthi njengoba kulamabandla amaningi edlula ikhulu azancintisa kukhetho, iphepha lokufaka uxanxa umuntu evota lizamiswa kanjani, uMandlovu uphendule kanje.
Of course, yeah, ama-political parties maningi sibila setshengisela ukuthi azabe ekwikhiza kulolu khetho. Kodwa iqiniso lokuthi ballot paper lizabanganani kuzabonakala after you know ngemva kwe-nomination code okwamanje asikakwazi. And sengingabona kwelinye ilizwe sikhanyisa i-observe ama-election ukuthi ababe baningi befika kubo 600 belama number. So i-ballot paper okwakuqakatheke kulo yi-number and i-number yomuntu ye-candidate yabo ibhalwe ngamaba yaba nkulu ukuthi yakhanya. Umuntu nxa efika ngalandaba le-party, ngalandaba lebizo lomuntu udinga i-number.
Esinye njalo isiphathamandla seZimbabwe Electoral Commission, uMnumzana Silas Laigwana, ukhuthaze uZulu ongakabhaliseli ukuvota ukuthi enze njalo uhlelo lolu lungakavalwa. Uthe uhlelo lolu luzavalwa ngemva kwensuku ezilithumi lambili. Abancintisayo sebebhalisile e-nomination code.
Sithanda ukulazisa abalaleli ukuthi uhlelo lwe-voter registration nomthetho weZimbabwe ukuthi wona is continuous. Nalokho sisho ukuthi umuntu wonke osele minyaka engu-18 kulabo ukwanisa ukuthi ahambe ayorejista. Kodwa kulaba abazafuna ukuthi bavote ukuthi ukhetho lolo oluzayo luka-2018 umthetho uthi wona i-voter registration ivala 12 days after the nomination. Wonke uyakhuthaza ukuthi i-voter registration ngesisekelo sombuso esikhona sisinika amandla ukuthi sirejiste abantu continuous. Kodwa u-12 days leyana engiyiqambileyo ngisho ukuthi labo abafuna ukuphatheka kukhetho lolo oluzayo luka-2018 yibo abanikwa.
ekubhaliseni kwabo abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe bazahlawula amadola azinkulungwane. Kuthi abafuna ukuba ngamalunga edale lephalamende babhadale amadola angamashumi lanhlanu. Amalunga edale lesenate wona abhadala amadola angamashumi kodwa amakhansila awabhadali lutho. Kodwa uKhomishina Ndlovu uthe indleko lezi zilakho ukutshintsha lobanini. Ukhetho lukhangelelwe ukwenziwa yilobanini phakathi kwenyanga kaNtulikazi mhlaka 21 kusiya kuNcwabakazi ngelanga elifanayo njalo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku. Direct from Washington,
the voice of America. Intatheli zindaba zakobulawayo namhla zithakazelele ilanga lazo ele World Press Freedom Day zikhala ngokuthi uhulumende kumele esule imithetho ezincindezelayo ukuze zenelise ukusebenza zikhululekile ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Intatheli zindaba ezisebenzela amaphephandaba kanye lemisakazo etshiyeneyo zibuthene emahofisini enhlanganiso yesite kobulawayo zithakazelela leli langa lanxa nje linanzwa ngokusemthethweni emhlabeni jikelele mhlaka 3 kulinyanga. Enye yentatheli zindaba lezi unkosikazi Memory Nkwendlovu uthi langa ewuthakazelela umsebenzi wakhe zinenye inkinga abahlangana lazo njengentatheli zindaba ezingabe sifazana.
I World Press Freedom Day singathi siyayithakazelela kakhulu especially thina as media practitioners abantu abangomama ema newsrooms. Ama challenges esikhangelane lawo kakhulu ukuba ngingathi ukuba suppressed especially ukuthi sisebenza njani. You know, industry is male dominated. So in the future sikhangelele ukuthi khona sibe lama bosses ethu lati abantu abangomama sibone ukuthi khona lapha esisebenzela khona environment ethu is very conducive ukuthi si senelise ukuthi sisebenze kuhle. Ayikhona ukuthi yonke into esiyenzayo sikhangelele ukuthi abantu abangobaba kube yibo abaphambili.
Umgcini ngcebo wenhlanganiso elwela amalungelo entatheli imisa Zimbabwe bulawayo chapter eyintatheli zindaba yeB Metro unkosikazi Nhlalenhle Ncube yena uthi uyathokoza ngoba selandile inani labesifazana abangabaphathi bezindaba.
Ibizo ngihlalwenhle Ncube ngisebenza seB Metro. Kumisa ngingu-treasure. Siyathokoza kakhulu ukuba lelanga elinje njenge-media. Njalo kusithokozisa kakhulu ukuthi akusengukuphela i-media ngade siyikhangela kade kusiba yindawo okuthiwa kusebenza kuphela obaba kodwa khathesi labafazi sesingenile lathi esikukhulumayo kuyazwakala. Esikukhangeleyo ukuthi ama-journalist ekhululeke esebenze emsebenzi akungela ukuthi besaba kumbe ukukhuluma befuna ukuthabisa ubani.
Umqondisi wenkampani ye-Fair Talks Communications yona elemisakazo ebalisa owe-Breeze FM osakaza use-Victoria Falls lowe-Skies Metro FM okobulawayo uDokotela Qhubani Moyo laye ngomunye wabaphatheke emkhosini wanamuhla lo. Umoyo ukhuthaze intatheli zindaba ukuthi zilandele imithetho yokuthapha izindaba ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho njalo ziqhube kuhle umsebenzi wazo.
Siyajabula kakhulu thina ngoba onezindaba vele baqade kakhulu ekubumbeni intuthuko yesizwe. Ngalokho ke sithi onezindaba baqhubekele phambili benze umsebenzi wabo bengesabi lutho kodwa kabanike abantu ama reports aqondileyo within the context yomthetho welizwe. Siyazi ukuthi media freedom yethu is guided by constitution yelizwe. Ngalokho ke media freedom should also ensure that it doesn't infringe on amalungelo of other citizens and therefore it must be exercised in the context of constitution yelizwe.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usethembise ukwehlukana lomkhuba wokuhlukuluza intatheli zindaba obusenziwa nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe. Kodwa abanye bathi ubuqotho besithembiso lesi bube yize nje kulandela ukubotshwa kwentatheli izindaba zeNewsday ezimbili uWisdom Mdzungaira loDesmond Chingarande ngolwesithathu besetheswa icala lokwephula umthetho ovikela abantwana. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lawabona izindaba eZimbabwe lemhlabeni jikelele zithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ahamba phambili ekuhlukuluzeni intatheli izindaba. Zithi uhulumende kaMnangagwa kumele ayesule imithetho enqabela ukusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile ebalisa iphosa iIPA iBroadcasting Services Act leminye ehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo esite ngingu Anastasia Ndlovu.
Langlela ndwandwe
Langlela
Langlela ndwandwe
Langlela
Langlelo amshweshwe
Langlela nampa bafube mbula
Langlela
kweze maphandleni lamhlanje izakhamizi zezansi yedolobho leGwanda zibhekane lodubo lokusilela kwamanzi ngoba izikotsho kazisebenzi. Izakhamizi zeGaranyemba zikha amanzi emfuleni. Kubika uAlbert Ncube.
Bowa 13 eGaranyemba kulezikotsho ezifika phosa amajuma ezithupha kodwa ezisebenzayo zingaphansi kwejumi. Osekudala ukuthi iningi lezakhamizi kulo mhlubulo zikha amanzi emthonjeni lapho ezinatha khona le nyamazana zendle lezinanakazane. Inhlanganiso ezimeleyo ezigoqela iDabane Trust sezigebhe izikotsho eziningi ezansi yamaNdebeleni kodwa kula muntu ozilungisayo lapho zithe zafa. Unkosazana Matilda Ncube uthi bayazidinga izikotsho ngoba behamba imango emide ukuyakukha amanzi.
Izikotsho zifile okwenza sihambe umango ukuzodinga amanzi emthonjeni.
Ezinye zalezi zikotsho zibikwa zingasapompa amanzi ngenxa yokungani kuhle kwezulu okudala ukuthi uhlale komile emhlabathini. Umnumzana Dinashe Moyesi mthole sikha amanzi emthonjeni weGaranyemba uthi udubo lokusilela kwamanzi selidale ukuthi bagcine benathisana lezinanakazana ngoba idamu lalo liphanga ukutsha.
Isikhehla ngiyasihamba ku-August sike sokusika laphana abantu bahlala katshana insimbi laphana bayeyabedinga amanzi ethuleni lesi ithula lesi asiphele amanzi lesi idamu lalo liyaphela amanzi ukuthi nesesikhathi izifuyo ziyaswela thi zinganete ngapha. Otherwise now ukuthi kabani umnyama especially umtambama ukathola laphana kusemele idombi kumbe anathika amanzi ankhona even ukuwajawa ayenzi siyasanatha konke nenkomo kunapha konke nezifuyo zethu konke even ninja futhi.
Ugcizelele wathi kuyadingeka ukuthi kukhijwe ithebethebe esigcwele damu ukuze izinanakazana zihlale zilamanzi okunatha. Usobhuku omkhulu eGaranyemba umnumzana Jeffrey Dube uthi lobanje ezinye izikotsho zisebenza iningi lezakhamiza zowanatha amanzi ngoba ele sawoto eliningi okudala ukuthi uzulu engazihluphi ngokulungisa lezi zikotsho lapho zithe zafa.
Izikotsho ziyababa, izikotsho ziyababa, izikotsho ezinye ziyasebenza ezinye hhayi zadliwa ngamanzi wona lawa ababayo nalawo.
Esinye sezakhamuzi zeGaranyemba unkosazana Sidokozile Nyoni uthi amanzi esikotsho lakanatheki njalo angcolisa amazinyo esale selithanga. Uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende afake amanzi empompe emaphandleni njengalokho okwenzakala emadolobheni ukuze lolu dubo luphele. Ngingu-Albert Ncube wendaba ze-Studio 7 eGaranyemba.
Singene kwezabesifazana silo Sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Priscilla Ncube, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe, wobulawayo iPTUZ. Sihlaziya isimo ababalisi ikakhulu abesifazana abasebenza kuso ngesikhathi amatitshala elizweni jikelele eqoqa ukukhalala umsebenzi. Siyakwamukela kuhlelo Mancube.
Siyabonga.
Kuyini isibisibili okuhluphayo njalo isikhalazo zenu yizi?
Hayi,
isimo silukhuni sibili. Imali eholwayo incane kakhulu, ifar below the poverty bracket line. Akuhlangani vele ekupheleni kwenyanga nxa uthi uyakhangela ukuthi uhlanganise ifees, amarensi, ukudla kwabantwana. Bese kusiba buhlungu-ke ukuthi loba sizama ukuchasisela uhulumende ungani khona lokho kakuzwisisi, uyabe nje kungani yinto nje encane engatsho lutho. Bese kusiba lukhuni lokuthi emsebenzini ilifi kunjenje abantu bale minyaka more than 7 years umuntu engayi elifi. Khonokho kuvele kunzima ngoba yinidi ukuthi kuphumule emotionally nje, ukuphumule nje lawe utshaye ngumoya. Le pressure yepolitics ezikolo abantu sikhululeke nje sizisebenzele kakahle njengoba kuzakuya ama-elections kunje.
Sesikhangela amalunga enu ikakhulu asemaphandleni, bona benelisa njani ukuba beqhube umsebenzi? Imali iyatholakala yini njalo balezinye indingeko ezehlukeneyo?
Lapho ke sibili kunzima ngoba kufanele kube le hardship ilula lalawenzi ngoba abantu laba kwesinye isikhathi i-nearest shopping center kambali ibhenki, because ibhenki iyabe ikhathana maybe abanye isizini 100 kilometers, and le bhenki le iyabe kuyi-just maybe post office engelamali, babe bengelamali. So ukuthi uyefika yona i-cash yangikhona leyo iyahlupha. So kuzamele uyidingela ku-black market, udinga ku-black market isi-egwe lezinye amanye ama-percentage. Kube sokuhlupha ukuthi vele i-clinic ungagula nje, ufika ngani yona i-cash leyo ungalayo eyokugada. Lazi tu abanye njengokuthi ngithi umuntu onjengomama noma yena ubaba, abantwana bakubulawayo kumbe bakwenye idorobho, i-township, but ngale wena you're expected ngoba ngesalari encane, le mali engatholakali inyanga iyaphela, ama-families engabonana nami. Khonokho vele i-plays around with ama-family relations.
Udaba lolu ungathi luphatha njani kakhulu abesifazane labantwana ezindlini lapho?
Akuthiphanga. Khathi eziningi izikolo zemaphandleni kwesinye isikhathi imfundo ngenxa yokuba remote, othisha bayethi umntanakhe ngangcono ahlale ku-township. So uza kwehlukana labantwana inyanga yonke, abanye abantwana sebezwela ama-deviant behaviors, ama-teenagers, because abazali bakhathana. Instead of coming every weekend nxa ukuthi isalari yavuma, uzavele after a month sobonakele no guidance esikhona ebantwaneni. Lama-emotionally abantwana bayatraumatize, because abantwana badinga abazali babo.
Indleko-ke ezindlini, ama-school fees, ukudla, ama-uniform?
Vele kazikwane. Umuntu ongela ama-deductions amaningi ngenxa yabethole kuyi $300. Abanye bekho izinto loko bekubo $200. I-fees, for example, umntwana oyabe kuzuthi nge-term ubhadala $300, you can just see ukuthi vele akuhlangana. Aba bantwana sebesema-university, imali zangikhona e-university udinga about $600 e-semester. Akusaphileki sibili kwaba balisi yayo, bengajabulanga.
Uhulumende engalithembisa lizahamba yini emsebenzini?
Anti kuthembisa nxa loba kungabazi ukuthembisa, kumele kuthenziswe ngento ezisayinelweyo. Loba abanye bengafisi ukuthi aba-strike, we can't even afford ukuya esikolo zankulu ngoba yona yokugada vele kayikho, ngoba usuze ufulathela abantwana uyefundisa abantwana babanye, owakho esengini umtshile because esikolo engamukeleki ngoba kabhatalanga ifisi.
Njengoba uhulumende sithi kala mali, njalo limzwile ekhuluma labomongi kuphose kwangahambi kuhle laphana, yini libona ingane uzabe yithethe ngaphi imali kumbe kuzaba ngokufanayo?
Ukuthi i-spending behaviors esizibonayo, ukuthengwa lokhu lalokhu lalokhu engeke ngakuqambe okuningi-ningi, akuhambelani lokuthi kuthoyeka kula mali. Ayikho ngoba sokufika kithi, which is unfair.
Leyo balaleli bekuyingxoxo loNkosazana Priscilla Ncube, umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ePTUZ koBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni. Weziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Ayike siyabonga sithandekile kwanele okwalamhlanje mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngesikhathi esifanayo njalo kusasa. Lilanga.